hayi lapho baba kulapho kule nkinga khona hayi asinyeke sitho njalo ngokuba izinto ezenzakalayo eZimbabwe ezibonakala emhlabeni wonke nje jikelele ebesenzakala ngamalanga amalutshwane la asanda kwedlula njalo lezi vele zisenzakala isikhathi sonke lesi hayi asinyeke sitho njalo baba
ukungabi kahle kahle elingathi uhulumende uyaphazamisa khona
siqale ngokuthi uhulumende wenzani ukuvumela abantu ukuthi babe lawo lawo malungelo avele akhona ziningi indlela ezingabonakaliswa nguhulumende ukuthi khona uyawananza lawo malungelo asiqale ngendaba yokuqala yokuvumeza abantu ukuthi bakhulume ma befuna ukukhuluma abantu babonisele ma befuna ukubonisela singabheka kathesi into ezenzakala eZimbabwe awusekho lokho sakwenzakali ukuthi wenzani njengebandla thina vele singathi siqonqosele khona hayi thina nxa ungabonakala nje ukuthi ungowebandla lethu le-MDC hhayi awuvunyelwa sokusaliswa lokwenza irali irali yona ngokwayo lokuthi uyohlanyela izihlahla ngelanga le-tree planting day akusakwenzakala ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hhayi akusekho lokhu ukunanzwa kwamalungelo oluntu
kodwa iZANU-P F ithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo kanti lo hulumende wakhe uyabavumela abantu ukwenza yiloba yini abakuthandayo okuyinto abathi ibingenzakali phansi kombuso kaMgabe ungathini ngalokho
wayesitsho ukuthi khona ye sebevumele ibandla labo leZANU-P F ukuthi liyenze santanto hayi uyabeqinisile lapho ngoba hayi nqabe ZANU-P F bengafuna ukuthi babonisele hawu bayabizana bayekelwe baqhushwe ngamaphoyisa abe ngapha ehamba lawo hayi abeZANU-P F bavumele sibindini lapho singakuzwa ukuthi sithi khona iZANU-P F ingathi khona into sezingcono kulesi khathi samgazi hatshi akulanto ejenzileyo lapha baba ngoba singakhangela imithetho esikhona umthetho ovele usebenza wavele wasuka kudala uthiwa yiphosa wazotshintshwa waba yiloma usitshintshiwe futhi makakhulu usubamba ukwedlula lapho wawusenza khona ukuqala lapha